isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela go Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqontini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha khophele sinye njalo isizalwane saseZimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kweleGini lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyihlike komlindi uyacina. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyane engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Umnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni okuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba munye munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje, umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGini lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Adumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Ngakhuma ngolokho akhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So manazana abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo. Ngoba ngikhuluma nje ikwese kade incede abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster ndabaningiawusakwanisa nge-TV babasela kwesi. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba hayi indlela isesende kusesenzima. Sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedi lutho kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibone sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGini. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakatsheleyo?
Ya mbona okunye nje kuye kuqakathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkhonomi, izinto ezingakhulisa umkhonomi, into ezingaletha ingqubela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Nxa sikhangela imbali sake saba le dili le Equatorial Guinea lapha kwasizakala kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe sange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Australia e-Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnangagwa ngalolu daba. Lamhla yethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende okwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe. Yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kula mafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi bentshintsha indaba yabo, so sitshuthe ingxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzana uMnangagwa inxeba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela yezani uphepha kanye nasibi ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma wathi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti nombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawagebhi. Yiwo abatsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ungasithi hhayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesindaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi bokalokho kwakhulunywa.
Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sokho singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisafasteyine i-capital investment njengalokho esiyasekishile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasustaining investment baye sebephunyukile. Kuza kuphela kunjalo dadi njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula isomnotho welizwe esixoxelaye eseHarare.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphe lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedictine Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
La ngamaculo entukuthelwa beculwa licuku labantu phandle komthithwandaba kamanje eLenesia ezansi yeJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamantshi ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala lokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye lokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane ezintathu zalemuli qede basebebulala ingane zine labesifazana abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Khube bachiya bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe ngempela viki esengcelenwe South Africa leMozambique kanti ke uKhube obikwa enduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo lobanje isigweba sogodo singekho kwele South Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukeyohlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esibachiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuumngani wami kuyikho konke kimi sasihlala sonke ngibuhlungu efe befe ngalendlela abafe ngayo singabe sisezwa nakancane beze befe bonke bephele ngoba kube mhlambe sazula ababanye sakhona ukubasindisa
isiphathamandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele nkosi Malobane ukuthi azezakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison akugcina ake siyekela ukuchashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze lento lefana nale
isenzo sowezimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke sezimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi akwethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu wezimbabwe oyenza isihluko esingaka uchoko olungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani nani amagama nawu sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo bazosibiza babulali igebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bayithi lokho angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesisika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiuBenedict Nhlapho.
Ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil okuthiwa ngatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe nezinye indaba esenzakala ngempela sonto. Tumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela insoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba eleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni someli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Isiphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijumo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga awe-Congress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka ongene izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempila kahle kumbe ukuzithuthukisa kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani ngoba izikhathi ezinenyi bachiwa phandle ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo
nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakale so ngezindlela ngathi ngesilungu sitshala ukuthi nothing for us without us ngoba thina indaba yethu yithu esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo so ukuthi isicathulo singithisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo yime ngiyikhipha kuhle indaba yami umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezimpilo zethu
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo
sinxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibona ngani lokhe encindezelwe omama are not getting a space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele lokhe kule pull her down syndrome njalo sinanze ukuthi khona kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi siyenza ama-awareness raising njalo siyenza ama-trainings i-capacity building ukuthi umama abe lesibindi abe le-confidence abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezwele so kakhulu sisebenzisa labo mama emakhaya ukuthi si-city build i-capacity yabo
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo sikhangela ukuthi yiwapi amalungelo angkhona ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court nxa kumele siye court sihambe nxa ukuthi kumele sikhulumisane labo umthetho lakho siyakhulumisana labo umthetho kumbe sikhulumisana kwesikhathi sikhulumisana lezinduna sikhathi sikhulumisana labantu nje lapha abahlala khona ukuthi kube lokuzisisana ukuthi into enje iphathwa njani ngoba imthetho isuka kuma levels echiyeneyo emandebeleni vele omama labo bala ma challenges achiyeneyo omthetho a social izinto ezichiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani
emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emandebeleni unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli
udaba lwe-Triple D luzohamba ngendlela yokuthi sikhangelela ukuthi uhlelo lolulungene eMathebeleland nxa sithe Mathebeleland Mathebeleland North South leBulawayo lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama voices abo acollectwe lama ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi women centered development charter oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu ezizwe eziphethen imbuso ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye loluhlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbe imbono yabo baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo
eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbe impono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasikuzwe ukukhulunywa kungamabhuku yindlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lelu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezokwegender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinge constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhuba, esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi iziphomba amathalente akhona kulama organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe. Bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Rambe usibalukhulu webhanga lesizwe le Reserve Bank umnumzana John Manguja angabe enguye othiwa ngoQueen Bina, othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokhu kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba yisikhulumeli sebhanga le-reserve umnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Manguja nguye uQueen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe uQueen B ngusomabhizimusi umnumzana Kuta Takurei, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguManguja. Imizamo yokuxoxa laye uManguja ihlule. Kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongula izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le confidence abama-investors ebuye, ngoba kuhlala kutshintsha ama-statements. Angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Trust for Economy kulamalanga amathathu usekhithiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhithiwe futhi avukela sekhuluma kunye. Khona lokhu kwenza osomabhizimusi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izinto zihlala zitshintsha ziguquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala ziguquka, labantu abakhuluma izinto ziguqula iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye kwenza sibili ezemkhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Kambe uQueen B makuzaba ngukaveni awo we-reserve bank yabautshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengiseli ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengise ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Kutshengisele ukuthi into sezinxele kakhulu, kutshengisele ingazihambi kuhle, kutshengisele ukuthi ezambiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezinyemele zikhulunye zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisele ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukhanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe nguhulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutsho kuka-Asilumumba lo?
Ike sabakwazi lokho, ike ngisho ukuthi njengoba imbiko yangikhona ikhanya ingabuyivela kuhulumende, kukhanya imbiko yangikhona ivela kubona labo osombi wakanya vile information, tinaziyazi information yankona. Kwa isuwa jisifuna zani vya liwa kona hali ngapezulu. Abantu kota basafayo ngapa, it's ordinary people, abantu paka jengami nje unkomo. Ngayo kutu vya liwa pezulu ngale kule mbasazi mbe valoli sinko mbe valoli keke. Kutuwa isuwa zye kuti izi ndozi ya shota, izi ndozi ya kwela, imsebenzi raiko. Abantu baya tubega, ilizwe liacha. Kutuwa abanyo loke be kurumi ndezi nga swagaliyo. Labanya bapati ndambo, abasazi wakadu kuti bati ningezi ngezinto. Babe kabandu njyo ulumumbo wafakwa for 3 days wapindwa kichu. Loko kuchengisele kuti asiko serious njenge lizo nginte siyenzayo. Kebo mkateli kuti senze izinto ezi bambegayo, ezi kanyayo. Ezi chengisele wakubana si nisegile ngendaba yokulungisa mkono moe lizo. Ele Zimbabwe jikelela.
Lo, mnumzana Tumisani Nkomo ingwethi ecubungula izombusazwe. Sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Monomen Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi uyagcina. Intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le FC Platinum lithe ngokunqoba elikwenze eShabani Mine nge-1 kanyanga insonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaya kumachumi ayisikhombisa lane, okulinani elingeke lifikiswe liqembu leNkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklomelo ngamachumi ayisithupha lanhlanu. Kusele imidlalo emibili kusizini yalonyaka, okutsho ukuba kulemiklomelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMapeza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho kwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys. I think, you know, it wasn't easy. It wasn't easy, you know, since the start of the season until today, you know.
Ngiyichayela ihlombe abafana bami. Lolu hambo belingokho lula, belinzima kusukela ekuqaleni kwesizini, kodwa siphumelele ngenxa yokubambana. Ngalokho ke ngethula isigqoko kunkokheli yeqembu, abalandeli kanye labaqeqetshi, ngisithi mina uDumo kusomandla.
Ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo yeCasalaga Premier Soccer League, njalo ngokwesithathu ukuba uMapeza yena ngokwakhe akhokhele iqembu liphakamise isicoco seligi, njengoba yike wayiphakamisa linkezo eleqembu le-Monomthapa ngomnyaka ka-2008. Ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sika Division 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City. Kusithi elesini elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs, eleChapungu, eleNikrut kanye leLeyada. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi libuthelele amaranza ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh, kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaranza ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaranza angu-143 ku-innings yakuqala, kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphelele lamaranza ngamashumi amabili lesithupha. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaranza angu-295 ukuba linqobe, njalo lisalelwe ngamawiki kids ali chumi. Ni mele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Guinea lapho ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.